Uphenyo olwaqhutshwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lwaveza ukuba isilinganiso sokungamachumi phose amane 39% sezakhamizi esigabeni seMathebeleland North yiso sodwa esilamakilinika aseduze okwenza isilinganiso esikhulu singafinyeleli ukuthola usizo lokwelatshwa. Omunye walaba ngumnumzana Nhlanganiso Ncube lomkakhe unkosikazi sisaseNkosi Ndlovu abewange eBH 26 abagulelwa indodakazi yabo uQueen olomnyaka owodwa wokuzalwa olesimo sokukhukhumala ikhanda abongi abathi kubangelwa yikugobhoza kwamanzi amaningi phakathi kwalo okunakekelwa ukuthi ulesimo sehydrocephalus. Phezu kwalokhu uQueen lo ukhubazekile njalo emgogodleni ngoba wazalwa enamathele emhlane kanina. Kuthe ekupheleni komnyaka odluleyo wabuye njalo wabanjwa isifo sofuba i-tuberculosis alokhe eyilwisa kodwa uyise uthi kanamali yokumelaphisa ezibhedlela sabanjalo eMount Darwin esibiza amaqubaquba.
Uhambile esibhedlela eKaranda abantu bemncedisa but amanzi akhona ayalela kumele buyele khonapha eKaranda futhi ngimbisele kureview bezama ukuyamdrena futhi amanzi akhona lenyaweni le problem nangamuva kubackbone le problem.
Unina uthi ngobuhlungu umntanakhe aphakathi kwabo lokudla kusuka kwale.
Kubuhlungu lokho engubonayo lo. Nezilonda lezi angidli nxa ngikhayela umntana ngezilonda lezi.
Uyise uthi njengabazali basuka baswele ukuthi bengenza njani ukuthi bemephule kulobo buhlungu.
Vele zona azifuni kubhanditshwa, azifuni kwenzwani, zifuna ukuhlala zinje. So sizigezi, azivamazama ukuzigezisa but zingani ziyawoma, ziphinde ziyale, ziphinde zihlale zinjalo, zivuyele ziwome. Nangapha ekhanda ngapha nanxa umbamba so amanzi la abe tshisa sibili.
Okay.
Kanye ukuthi uyezwa ukuthi kwesinye isikhathi asilale ebusuku uyagomela. Elale egomela ubusuku bonke.
Ukhansila wemangweni wekatshetshethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi ngabe uhulumende uyaphuma lendlela zokuphathisa imuli ezinjengalezi.
Labantu abagogekileyo, abantu laba abagogekileyo abaluthole usizo engukhangeleleyo mina kuhulumende ukuthi akhangelele izigoga ngezakhe, akhangelele izicubi ngezakhe, abantu abagulayo begula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngabakhe.
Osebenza kwezempilakahle engu-village health worker esiqintini seNkayi unkosikazi Rachel Mholi uthi inengi libulawa ngumango kanye lobufitshane bengalo ukuthi bezelaphise.
Akulazimali, abanye bahamba ngenyawo beyefika ezibhedlela umuntu ephathekile kumbe kwesikhathi ebophi inqola wahamba nxa ethi uyafika ngala uthole ukuthi akulamithi vele. Awumongikazi labo ngabanye abashotayo ezibhedlela.
Ephendula kulezi nhlupho ongumholi wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthe zonke lezi nhlupho kufuze ziyebikwa kugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare.
Nxa kulokunye njalo okuyabe kushota ababuye emahofisini ethu bezokutsho, kumbe amahofisini abo-DDC kulama-social welfare officers indawo yonke bencediseke nxa kulama-individuals abafila ukuthi basalele ngamuva ukuthi uhulumende kabakhangelele. Wabo uhulumende wesikhathi yabengakwazi ukuthi bakhona.
Umoyo uthi lokhu bengakwenza ngokuyabhalisa amabizo abo okugoqela lalabo abahlaselwe yindlala, ethi uhulumende uyangenela ngokunika ukudla abuye njalo aphathise ngosizo lokwelatshwa kungelambadalo kwabalemikhuhlane efuna indleko eziningi zemali. Uphenyo olwaqhutshwa nyakenye ngabohlangothi lukahulumende waseMelika olwe-United States Agency for International Development lwaveza njalo ukuba abantu abangaba ngamachumi ayisithupha ekhulwini 60% basezingeni lobuyanga obesabekayo kulesi sigaba. Baveza njalo ukuba isabelo lesi silabaningi abalezifo ezehlukeneyo ezigoqela ezenhliziyo, ingculaza, isihudo lezinye kanye lokusabalala kokufuba ebantwaneni abaphansi kweminyaka elithumi ngesizathu sokuswela ukudla okwakha umzimba. Ngimele iStudio 7 ngesewange ngingunokuthaba Dlamini.